Esikunanzelela ukuthi inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission iqale yakhipha umbiko wokuthi kayisoze isebenze lenhlanganiso ezi under investigation from amapolisa. Yasiqhubekela phambili ke yasisithi inhlanganiso ezinjengabo Zimrights labo ZPP abasoze bazivumele ukuthi zimonite kumbe zibe ngama observer ohlelo lolu olokukhetha isekelo sombuso ngoba ba-under abakubiza ngokuthi nama-criminal investigation bazaba-accredita nxa amacala lawa esecacile ukuthi gabalawo.
Ubona zani bakwenzelani khonokho?
Sikubona kungeyinye yezindlela eziningi ezisetshenziswa ngolunye uluhlu lukahulumende olungafuniyo ukuthi abantu bakhululeke bathole ulwazi lokuthi bavalele ukusebenza kwenhlanganiso ezizimele zodwa. Ungananzelela inhlanganiso ezizimele zodwa ezilela amalungelo abantu kuthiwa zisebenza ukugenqula uhulumende okhethwe ngabantu weZimbabwe. Kwezinye indawo kuthiwa zisebenza lama-opposition political parties. Kwezinye indawo ziyabotshwa zivalelwe ukuthi zenze imihlangano. Kwezinye indawo njalo kuvalelwa abantu bona ngokwabo ukuthi bangene emhlanganweni leyi kumbe bayirejista ukuvota. Konke khonokho kuyisitshengiselo sokuthi akudingeki ukuthi abantu babe lacala elibambekayo. Okudingekayo yukuthi bahlukuluzwe ukuze bangenelise ukusebenza, ikakhulu sikhangelela ukhetho ke okumele lube lukhetho oluqakathekileyo. Kudingakala ukuthi abantu babe lokwesaba, bengenelise ukusebenza, bengenelise ukuba yingxenye yalolo khetho ukuze intando yabo, intando kaZulu njalo ingayenzakali.
Kodwa akusikutsho ukuthi kuyikho kumele kwenzakale ukuthi nxa kusadingiswa samacala kumele ukuthi umuntu engaboni ezinye izinto.
Kuqakathekile ukuthi emthethweni nxa umuntu elecala ye angabi yingxenye yezinye izinto ezenziwayo. Kodwa kathesi nxa sikhangela kumele sikhangele ukuthi amacala achiwoyo ngawani. Akusilo cala ukuthi inhlanganiso zithole njalo zidistribute amaradio awukuthi abantu balalele ustudio 7.